Ekhuluma le ntatheli izindaba umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions eyayisazakala ngokuthi Apex Council unkosikazi Cecilia Alexandra uthe bayathokoza ngesinqumo sikahulumende esekuba bathole amabhonasi ngedola leMelika. Uthe lokhu kuzancedisa ukuba badlale ikhisimusi enhle njengozulu wonke ngoba intengo yempahla ezitolo isifuna ukuba abantu bathenge ngedola leMelika.
Government workers have expressed appreciation and gratitude to His Excellency Comrade Dr. E. D. Mnangagwa and government for paying the 2021 bonuses in foreign currency.
Uthe njalo bayathaba ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokuba benelise ukwala bethenga izimoto bengabhadali umthelo wejuti. Ugcizelele esithi isinqumo esithethwe nguhulumende esokuthi alethe amabhasi amaningi awezubco siza kwenza bengahlupheki ukuhamba emsebenzini. Kodwa abenhlanganiso ezimele ababalisi bathi imali le kayeneli besithi bazaqhubeka bekhankasela iholo ngedola leMelika. Umnumzana Robson Chere ngunobhala wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala afundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS ngesizwe umbono wakhe.
The paltry amounts which are being deposited by the government towards bonuses of teachers in accounts are reflecting some banks have not yet reflected, but some banks have reflected.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Pride Mkhono uthi imali le incane kakhulu kungakho uhulumende kumele azinike amakhwapha.
Ukubhadalwa amatitsha iholo yabo yebhonasi ngama-USD alisonto amatitsha la kumele aluthakazelele ngoba vele batshontshelwa imali zabo ku-October 2018 lapho i-government yathi yona isikhipha ama-USD sifaka ama-bond notes ukuthi ebhadale amatitsha. Amatitsha kumele ehola imiholo engafika kubo-540 kulabo abaleholo eliphansi. Ngakho ukuthi bethathwe lezo mali benikwe ama-$140 lama-$240 esiwabonayo lawa, hhayi kutshontshelwa lokho. Bekumele ibhonasi yabo ibuye ifika kubo 540, kutsho ukuthi umuntu yakhe kukhisimusi elabo $1,000 something. Yikho besikukhangelele lokho.
Izisebenzi zikahulumende sezile minyaka eminingi zikhala ngokuba iholo lazo libhadalwe ngedola leMelika ngenxa yokuqanza kwentengo ezitolo ngemali yakuleli. Ezinye inhlanganiso zababalisi ezifana le-PTUZZT ukuphiwa kwemali leyi kuyindlela kahulumende yokudinga usekelo ngomnyaka ka-2023. Umholi weZimbabwe Teachers Union Zimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi kumele izisebenzi zithakazelele ukuphiwa amabhonasi ngoba uhulumende etshengise isifiso sokubasiza. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.